ungamangali lokho okukhulunywa ngabantu bethi hayi bayakhala bethi manje kampani adlelana lezanu PF lani lani. Ngitsho le America khona ngale abanye bathi i-CNN iyabe idlelana lema-Democrats. La ngaphi ungahamba kwapho amazwe uzazwa amaphephandaba ukuthi amaphephandaba kulama-independent papers. Akula ama-independent papers kanti esinkomo ngokukhuluma kwabantu. Ngoba even la maphepha uyabona ama-independent papers la ayabe ekhuluma vele esekelana lama-opposition parties. Ubona ukuthi baqhuba i-agenda ye-opposition. Ukukhanya nje akusoze kuswelakale kukhuluma okunjalo nkomo. But sike siyiswele ubuthongo ngakhonoko. Hayi umsebenzi awuhambi nkomo. Okuyizinto kazenzakale khangela okwenzakalayo ngalese America nkomo. Ubona ukukhala kwabantu vele kuze kuphele. Abantu babekhala abanye befuna ukuthi ngalokho bona abantu abanjalo bengcebe abangaphumelelanga amakhampani abangatholanga amalayisensi yibo abakhalayo abakhuluma kubi. Kodwa-ke into enhle ukuthi ama-companies la ama-companies eZimbabwe ama-Zimbabweans amele aqhube umsebenzi nalowo. Siyababongela ngakhonokho akuhambe kuhambe kodwa abantu bonke basuze besuthiseke njengakhonokho.